Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo womhla ka 23 Ndlolanja 2019 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kubekwa umoyi uCallister Zindlovu emathuneni awe National Heroes Acre.
Usitshile imfundiso enkulu kakhulu wakuNdlovu engifisa ukuba ngabe sonke singayibamba, sizaba lobuntu obuyibo obudingakala kakhulu.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kufuneka umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yebandla leli lelezanu-PF.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana fanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu ithiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle.
Abantu abaningi bakhalela imisakazo yama-community radio stations.
Siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo lathi sibe noma sicela ama-donation kwabanye basisize lathi siqhubekele phambili ngoba siyaba sesizwakale emoyeni.
Lingakuthwa luhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba kanye lokuphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu beZimbabwe kumele bahlalisane hathi ukuthi bahlale besilwa suku zonke bebanga ezombusazwe. Umnangagwa wethule lokhu namhla eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umoyi uCallister Zindlovu owengumgcinisihlalo webandla leZANU-PF koBulawayo. UNdlovu owaphuma kuZaphu esithi ibandla leli elalikhokhelwa ngaleso sikhathi ngumoyi uJoshua Mqabuko Nkomo selinjengedonki efileyo ubhubhe ngeviki ephelileyo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale eNational Heroes Acre, sixhume umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF okudale leCentral Committee.
Usitshile imfundiso enkulu kakhulu wakuNdlovu engifisa ukuba ngabe sonke singayibamba, sizaba lobuntu obuyibo obudingakala kakhulu ngoba yinto engani silahleka lapha kithi ebantwini bona sesilahla ubuntu bethu esasibazi kudala. Kudala mina ngikhula sasingakwazi ukuthi kule Shona kule Ndebele sasikwazi singabantu sonke.
Kodwa kulabanye abakhuluma besithi uhanjiswa kwakhe eNational Heroes Acre ngani kuthunuka abantu abaningi ngoba bathi uCallister Zindlovu wahlamuka kuZaphu njalo ngenxa sokukhangela owayegokela ivuyo leZebra uLookout Masuku kanye loSwazini Ndlovu bangcwatshwe koBulawayo. Ungathini-ke ngabantu abakhuluma ngalokho?
Ekubhubheni kwamaqhawetho obabo uLookout Masuku labanye kwakungabi lokudlelisana kahle kahle neZanu Jongwe. Kwakusele Zaphu neZanu Jongwe. Ngakho-ke ngiyahlakazelela ubana into eziningi azihambanga ngendlela ihistreni yatshintshatshintshwa. Kodwa-ke konke lokwana kwakucika sokulungiswa ngemva komanyano oka-1987 mhla ka-22 December. Lapho-ke ubaba uNkomolo ubaba uMkhalo bagcina sebebambene. Kusukela khonapho into zasezikhangelwa ngendlela enganiqondile kancane. Yikubona obaba uLookout Masuku bagcina sebenikezwa isicoco sokuba yi-National Hero noma twasevele esengcwatshwe ngapha ngobulawayo lapha eLadystone laphana. Akumelanga abantu behlale bekhangela izinto ezimbi ngezikhathi zonke. Ubaba uNdlovu uCallister ukuhamba kwakhe kuZanu Jongwe ngaleso sikhathi kwakuyilungelo lakalenzayo. Abasalayo kuZaphu basala, kodwa-ke okusalayo ukuthi bona kugcina sokubanjele kade iZanu Jongwe neZaphu sokuyinto yinye. Lapho-ke obaba uCallister babuya-ke sesiwehlala endlwini labo baba uDabengwa abeZaphu sebehlala ndlwini khonaphana, noma-ke obaba uDabengwa agcine sephumile yena esezimela yedwa eceleni.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF ukudale leCentral Committee sixoxelaye ekoBulawayo. Kusenjalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubele dili emzini wakhe ewe Blue Roof eHarare lokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa. Uzelwe iminyaka engamachumi ayisijiyankalolunye lanhlanu 95. Ngesikhathi esifanayo umnumzana Edmund Kutsayi wayengumhleli wephephandaba leSunday Mail namhla uhlawule isibambiso sebail esifika ikhulu lamadola kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare esethuswa icala lokuthi utholakale ele umbrella elemibala yebutho leZimbabwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kudingwe umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yokukhulumisana yebandla leli lelezano PF. Ibandla leli lithi kalisoze lingene imihlangano eqoqwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ofisa ukuthi kulungiswe isimo esibi somnotho welizwe leZimbabwe. Umnangagwa uqoqe omunye umhlangano izolo lapho obekulamabandla amancane akhokela eleMDC elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Amanye amabandla la athi akuncedi ukwenza imihlangano kungela bandla leMDC elikhokelwa nguChamisa. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, uthi kuqakathekile ukuthi kube lomlamulankunzi ozaphatha inkulumo zamabandla athi uMnangagwa.
Okuqakathekileyo ukuthi indaba leyo ukukhulumisana fanele iqalise katsha ngendlela eqondileyo elokhu itshiwo ngabantu abaningi abeZimbabwe nabangaphandle njalo ngendlela okujwayeleke ngayo ukuthi inkulumo ezenziwayo.
Ye, nxa sukhangeleke elikufisayo khonokho kumele kuqaliswe mbani?
Yes, kungaqaliswa njengobona ukuthi kwaba nemizamo eZimbabwe Council of Churches abantu abanjalo abafanayo ababefisa ukuthi balisubeze nkulume kumbe kungaba nokukhulumisana phakathi kwamahlangothi amabili ebesevumelana ukuthi singamcela ukuthi asincedise ukuthi sikhulumisane kubani. Noma isabhekhi ngakwenza lokho kumbe i-African Union.
So ke nxa sokukhulunyiswane khonapho lahlala phansi lahlafuna ithambo leli kumele kuphumene.
Kumele kube lesivumelwano sokuthi ilizwe lizabuyela njani ekuthini libe nomkhokheli owakhethwa ngabantu kumbe umkhokheli abantu bonke beZimbabwe abasuthiseka ngaye. Kufanele sivumelane ukuthi ukhetho olulandelayo kuzenziwa njani ukuthi lungagcini ukhetho olulempumela engavunywayo ngabantu bonke. Okwesithathu, uPresident Chamisa ukuthi hayi kufanele sivumelane ukuthi athi singasebenza njani ukuthi silungise indaba ezomnotho welizwe. Okwesine, uPresident Chamisa ukuthi hayi kawuvunyelwane njalo sebhekene ukuthi siyanjani ukuthi silungise udaba lokudlelana kweZimbabwe namanye amazwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli weMDC, sixoxe laye eseLondon kwele Bhilithane. Kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF uthi inkulumo zamabandla zizaqhubekela phambili kungelabandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesibona ukuthi abantu laba abakho ngokulungisa bafuna ukusifisela emuva nje ngenhlelo ezingayisizi. Mina ngithi mina imisebenzi yaqhubeka ukuthi iyaphambili. Nxa befisa ukuba yingxenye yalokhu bazoba yingxenye, nxa bengafuni njalo asuke ukuthi ilizwe leli libe libuseke ngenxa yokuthi bona ngabakho ehlelweni lololu. Okwakathi esinyathi bengafuni, hayi kukibo lokhu, bazikhethela khona abakufunayo ukuthi bancindezele inhlelo zelizwe ukuthi zingayiphambili. Yibo mbona abangafuni, bafuna abantu bathwale nzima, baphile nzima, yikho abakufunayo kude.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ingangenanga, kungahlupha phela ukuthi kuyagcina umnotho vele kungalungiseki. Akunjalo baba Gawule?
Angiboni kuhlupha lokho, njalo ngiyadaba ngoba sebezahamba la kukongress engxa yokuhluphayo kukhokheli bebandla lelo. Yikho ngibona ngani nje kokuhluphayo engxa bazathi kukongress yabo ngoMeyi bakhetha ukukhokhela okungcono kunabo ngathi ilizwe lihambe liyephambili engxa babe lokubona ukuthi kudinga kwenziweni. Okwathi singabantu laba abalahlekile labo bantu nokubona kwabo abayazi into sebeyifuna ukuthi baye ababakufuna vele abakwazi abakho ngabantu labo bangokwabo bona wodwa as individual bakhangelele khona kuphela yiko abakufunayo yiko uzobekhalela le inclusive the government of national unity or whatever inclusive government le bayifunayo yiko bakhangele bona kuphela bakhangela ngabantu.
Umnumzana Believe Gawule ukudalela Central Committee kubandla leZanu PF sixoxela ye esejolojo.
Okay. selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Izakhamizi ezansi emaNdebeleni zikhuthaza uhulumende ukuthi avumele imisakazo yezigaba ukuthi isakaze okusemthethweni. Umsakazo weNtebe Community Radio Station usuleminyaka elithumi ulinde imvumo yokusakaza. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ngomalanga alithumi adlulileyo eleZimbabwe limanane lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwemisakazo olo World Radio Day. Kodwa iningi labantu kulesi sabelo ikakhulu emaphandleni lehluleka kubamba amagagasi aweZimbabwe Broadcasting Corporation okudala ukuthi iningi lilalele imisakazo yaphetheya. Izakhamizi ezixoxela umsakazo weStudio 7 zithi kuswelakala kwemisakazo emaphandleni kubabisele emuva ngoba indaba eziningi bazizwa ngelikabathi. Izakhamizi eNtebe sezile minyaka elithumi zafaka isicelo kuhulumende ukuthi ziphiwe imvume yokusakaza, kodwa kuze kube lalamhlanje lomsakazo akavunyelwa ukusakaza okusemthethweni. UNkosazana Thandekile Ncube ngomunye wezakhamizi eNtebe ezilinde ngamehlo abomvu lomsakazo.
Station siyayithanda kakhulu, siyayifuna ngoba sifuna izinto zethu sizwakale zonke sizenzayo, lathi sibe noma sicela ama donation kwabanye basisize lathi siqhubekele phambili ngoba siyabasesizwakala emoyeni. Uzwakala khona emoyeni wazakale ungathi nje kuqakathekile.
Amazwi akha agcizelelwe ngumnumzana Jabulani Moyo othi nxa kungasungulwa umsakazo kulindawo bazasizakala lalapho belahlekelwe izifuyo ngoba imbiko izafika kuZulu ngokuphangisa.
Sibala ama problems esihlalandawo kakhulu lapha sile dubolwane lokutshontshela, so ukuthi kuhambe masinya kuzwakale emweni kumbe kuhulumeni. Ma kungaba lomsakazo lapho kungafika masinyane kuhulumeni, lezikhalazo zethu zingafika masinyane kulokuthi ngihambe zi-report epolisi kumbe ngiye ngapho, kodwa nxa sikufake kumsakazo kuyaphangisa ukuzwakala.
UNkosazana Simangaliso Nyazayi esinye njalo isakhamuzi seNtebe uthi kusungulwa kwemisakazo yezigaba kuzavula amathuba emisebenzi kwabatsha abatshona bebhode ezitolo bengenzi lutho.
Mbona ngani umsakazo lo uqakathekile for i-development because silama youth ayebe engela lutho lokwenza.
Umqoqi wenhlelo zeNtebe Community Radio uMnumzana Mvelo Zondo osebenza phansi kwenhlanganiso yemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi sesiside isikhathi belinde impendulo evela kuhulumende.
Ngo-April zanele sa 10 years ilokhe isakaza ngendlela esakaza ngayo ingela license. Ngajabula kakhulu uma singathola i-license yokuthi sisakaze ngoba okwamanje kunzima ukuthi sikhankase sibili okuzwayo njenge-radio yonke eyazakalayo. Khathesi sisebenzisa indlela zokufaka imbiko kuma-WhatsApp lama-bulk SMS kumbe senze kuthiwa ngama-listener clubs, sile combi casting, le WhatsApp casting, le podcasting.
Uphinde wathi nenge emaphandleni lisemnyameni ngokwenzakala elizweni ngenxa yokuswelakala kwemisakazo kulesi sabelo.
Lapha bakhona imisakazo wesizwe esiwuthembileyo i-ZBC kayifiki amakona wonke eZimbabwe, ikakhulu ngapha emhlubulweni wezansi emaNdebeleni balalela imisakazo e-South Africa leyo eBotswana, ongangokuthi into ezenzakalayo phezulu ezelizwe kabazazi.
Mphathi Ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko kuleli uNkosikazi Monica Mthwanga uthi uhulumente uzaguqula imithetho yokusakaza njalo kuzavulwa amagagasi emisakazo ezigaba ngokuphangisa. Lo nyaka usuku lwe-Radio Day lunanzwe phansi kwesihloko esithi Dialogue, Tolerance and Peace, okutho ukuthi umsakazo ungasetshenziswa ukuletha ukukhulumisana, ukuhlalisana kanye lokuthula. Kusenjalo, iningi liphethe likhala ngendlala esemakhaya njalo licela uhulumende ukuthi angenele. UNkosikazi Thandiwe Sibanda ukhala ngendlala esimhlasele labazukulu bakhe.
Batshela ukuthi siyadubeka, asilanto yokudla, njengoba izulu vele kade lingani, yonke into akule, ezitolo akuthengeki, asidli lutho. Siyadubeka, amakhosi ethu kazama ukuthi asinike okudliwayo, siyadubeka. Abalungisise sibili siyadubeka.
Loba nje uhulumende encedisa ngomumbu, udubo ukuswelakala kwezitshebo, okudala ukuthi abanye bavube esitshwala ngamanzi. Ngimele iStudio 7. Ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loSobhuku Matthew Nketa owe Lower Gqeberha. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gandhi, ungamukele ehlelweni lakho lisazibili kuStudio 7.
Ye ungasitshela baba, sizwa kuthiwa uhlelo lwenu olokwakha indlu kumbe sithi thina isakhiwo esamasiko luyaqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye uhlelo luqhubekela phambili okwakhathesi nje ngokulaywa ngamasiko emaphutheni sitshengiswa ukuthi kumele sibe lezakhiwo ezintathu ezingamarawundi. Eyinye yakho iyabe yakhiwe ngamatshe yafulelwa ngotshani amathikila kusebenziwaya lapho, eyinye yakhiwe ngezigodo ifulelwe ngamathikili ibhadwe ngaphakathi ngaphandle isalile ezigodo, eyinye ibe ngeyokubumbela khonokuyalo kwakusenziwe endulo ukuba ukubumbela esithi ngamathithi kulezi nsuku imkulu esintu. So kumele zibe ntathu. So kukakhulu siyacelisa ukuthi abakwanisayo kabancedise ngoba abanye vele sebeqalisile ukuncedisa ngezigodo lokunye nga utshani abalesisa bancedise izakhiwo zamasiko lezi ziphumelele, ngoba nxa kule mbuthano eyabikhona ezigabeni babe kwanisa ukuthi babuye bazokwenzela khona yonke imisebenzi abayenzayo abezigaba, kodwa kakhulu yindawo yamasiko.
Kahle kahle ngubani otshelwayo emaphutsheni khona lokhu?
Abaphethe ezamasiko bayatshengiswa emaphutsheni kufike kubo ukuthi endaweni enje kulesakhiwo samasiko batsheleni ukuthi isakhiwo leso kumele indawo leyo bayigcine njani, yikho esikulandelayo kakhulu.
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kuyini okuzaba kusenziwa kuzakhiwo lezi.
Kuzakhiwo lezi kuvuselela isintu. Yonke into elokwenza lokuvuselela isintu iyabe isenziwa kumuntu. Ngoba sikhuluma nje kunjenje khathesi sikhuluma ngokukhuluma into zesintu. Asila ama-platforms, asila ndawo zonlezo. Ngoba ama-whole community halls nawe-development engenani namasiko. Emathethi kukhulunywa ivangeli. Emasikweni akula ndawo zokwenzela into zamasiko.
Kukhona okunye ongafuna ukwazisa uZulu na?
Ye, engifisa ukukwazisa uZulu okwesibili lokhu. Ngithunywa ngabadala abakhangele elitsheni emadodeni lapho kucelwa khona abadala bathi bona kanye memezele kusize sonke ukuthi kulomonakalo owenzakalayo elitsheni usenziwa izigangi kule minyaka ethize ngabona kwenzakala lokho. Lapho ukhulu wesizwe ubaba uJoshua Nkomo uNyongolo ahamba wabhula khona ulaka walabhela khona ngale litsheni ngesikhathi sabo-87 kunombhuqazwe, izigangi sezahamba zayavumbulula ayekusebenzisa, okuyikho abadala abathi babona kuyimbangela ngoba kophakamisa umoya, umoya omubi esizweni. Khathesi abantu abantwana basalalele emakhaya, izingozi liyazibona kuthangethange bekubalwa ukuthi kule ngozi ephosi yaqeda abantu ibhasi ivele eGoli, ngibonile ibhasi eyatshayo ishiswa ngumlilo ophakathi kwathiwa yigasi, shile izitolo eHarare, kuningi kwenzakala izolo lokhu abantwana baphelele emayini imoya esukumayo. So bayacelisa abadala abakhangelekisa ukuthi ukuze kulabhelwe kuhle kudingakala ukuthi size sonke esaleli lizwe leZimbabwe sihlanganise amakhanda, ikakhulu izinduna abadlisa osobhuku batshele abantu ukuthi kakuhlanganiswe okuhlanganiswayo ngezinduna ukwenzela ukuthi kuthengwe lezo zinto okumele zisetshenziswe. zisetshenziswe ukulabhela kulalise umoya lo obonakala usukuma elizweni. Izinto eziqakathekileyo abangilaye zona bathe kudingakala inkunzi emnyama elokuhlobo umhlophe esesekijongolo eyimbuduza lenqama emhlophe lekhandela imnyama engakajwani. Yizo izinto ezizasetshenziswa kusenziwa ukulabhela ngokulalisa ulaka lolo lubonakalayo. Okulandela lokho, sithanda ukubonga ibandla lezanu-PF conference eliphuma kuyo eGwanda, ngoba lathinta indaba yamasiko ukuthi sokumele kuhlalwe phansi kubonakale ukuthi kuyabuyelwa ezindaweni lapho kwakucelwa khona ngesiko lesintu ngesikhathi se-liberation war ukuthi kuyebongwa, ngoba akubongwanga. Yikho izinto libona zingahlangani elizweni. Kudingakala ukuthi kuyebokwa onkomo labadala ababengokhomanda bayakwazi ukuthi babecela ngani. Umzekeliso, kwezikamambo babefika onkomo besiyacela, egogwe babefika besiyacelela amajaha ekedane isitheku. Ziningi indawo babesiya kuzo. Lezo ndawo lokho zikhangela ukuthi kathi babecela ilizwe sebelitholi abasaphenduli.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ba.
Sibongile babangwenya. UNkulunkulu aliphathise kakhulu emsebenzini lonke labodonga. Siyabonga.
Hayi, siyabonga.
Yebo ba.
Lo-ke ngusobhuku Matthew Nketa owe-Lower Gweru ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande wesiphathelane labesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi isithemba kuye Moyo uManyoni, yena oyisiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party, ongomunye wababotshwa betshengisela phandle kwewetela yeRainbow kobulawayo besola iziphathamandla zalinkampani ngokuqhatsha abantu abangaveli kwelemandebeleni.
Into eyenzakale ngapha kobulawayo njengalapha kobo number 2 laba lapha elobhengula abantu balimele ngoba kade ngike ngakhuluma labanye nje ukuthi hayi eWestcom akwesabeka lokhani labantu bangikhona kababonwa nxa besiyanika isithwala kumele ukuthi ngo-6 ube usunjani usuhambile ukuyamnika isithwala lowo muntu wakho obothiweni. Bengilayo uma intombazana abathi walutha ngendlela kwesinye isikhathi okukhuluma ngakhona ophathwe ngakhona yabona nje ukuthi hayi komthwakazi singama-second class citizen elizweni leli.
Sesikhuluma ngokubotshwa kwakho lapha, bekunjani khona esitokisini?
Ingcekeza emajele nezitokisini. Ngiyakutshela ukuthi lapha kade ngilandise khona iy'ngubo zangikhona bezivele zizinikela isichemo engakwaziyo ukuthi le ichemo yayichemwa nini ngolwesingali. Isitokisi akulelekisa itoilet yakulayo khonapho ayiflashwa, iflashwa phandle ukuthi ungaphatheke kusuku ubanje isisu uzalala unukelwa njalo ngoba uflashwa phandle. So kunzima vele.
Kulula yini lokho elikulwelayo? Sibona ukuthi amanye ababandla ezombusazwe awejayelanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba lobandlululo. Liyathola usekelo yini ebantwini kumbe abalizwisisi?
Ngingathi kumabandla aphikisayo ungananzelela akukaze kube khona ibandla elimela abantu besindebeleni. Amabandla akhona kathesi engathi akhona ngamabandla avelela eHarare okangangokuthi vele yibona abantu ababhenefithayo. So kuba nzima kibe ukuthi bengakhulumela umthwakazi ngoba bona bayini bangama-beneficiaries. So thina yithi esinjani esiluzayo ebantwini bakithi abakhona komthwakazi. Indaba esikhuluma ngayo bayayivusisa kahle sibili, kodwa uhlupho olukhona abantu bakithi bayesabiswa kakhulu ngoba ngakhuluma ngendaba lapho emvelela khona eCholocho. Abantu bayethuselwa ngokuthi abasoze bephiwe umumbu ovelela uhulumende, kabasoze bebhalwe enhleleni ezivelela uhulumende bengasapota enye iphathi engasiyo zanu-PF. So yiyo into eyenza ukuthi kwesinye isikhathi nxa sikhuluma indaba lesiyikhuluma bayizwa ngoba baphila ngaphansi kwayo, esebesesabisa ngoba bafunani bakhonokho okuncane bakukhothayo babona ingane kurayini, kodwa ubekungayisiki ukuthi kuyabaphilisa bona labantu babo ngoba kathi sofa ungahamba etholotho akula muzi etholotho olomntwana osebenza under government abantwana bonke base South Africa udinga uzola ukuthi umgodla i 50 kg yizayenzani ngoba lenyanga lenyanga iqedi so yikho thina abantu bakuthi sisotshela khona ukuthi hayi lingaphileli ukudla philelani impilo elekusasa ngoba iSouth Africa iyavuka iphelile kusasa ngoba nxa umuntu esebenza la amathuba awafanani lanxa umuntu esebenza kwelinye ilizwe
silibonile lilwela okokuthi kuqhatshwe abantu beMathabeleland salibona lilwela ukuthi kungafundisa ababalisi abangakhulumi ulimi lwabantwana esikolo lokunye nje okuninginingi lingathi liyaphumelela kule imikhankaso yini
akahlonitha amalungelo ethu ngoba sisakhuluma sisavalelwa emajele ukuze sibone ukuthi sesizwakele sesihlonipheka izikhalazo umhlanga sizobona thina nxa sikhuluma ngolutho singaboni sokugcwele ini amapholisa sesifake emavenini sokuthiwa sihambe nga
ikusasa yebandla lakho iyibona injani
ya ikusasa lebandla libona likhula kakhulu ngoba esisakufundisa ukufundisa abantu bakithi kubona bezwisise injongo kamthwakazi ukuthi umthwakazi ulwelwane ngoba nto ivini bona ade besibo sazama ukuxoxisana nabantu sise liyayibona yini into esiyilwelayo thina thina kasilweli ukuthi silwele into engekho silwele into ephilayo bengaze besibophe bengaze besibulale umthwakazi asiboze aphela amandla noma kuzothatha iminyaka eyi-20 ngoba kuzothatha iminyaka eyi-100 kodwa umthwakazi injongo yakhe isakubana iphumelele ukufaka kwabo emajele lokusithaya kwabo lokusenzani kwabo akusoze kwasiqeda amandla kulivangeli leli kuzolunge abantu babethu belithole ilungelo labo abadala babo balilwela leli lizwe kumele bezinde izithelo zangikhona hhayi-ke siphile njengathi
leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi sithemba kuye Moyo uManyoni eyisiphathamandla seMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Tanda wena umculo lo ka Mlindo the vocalist siyawakhuleke Mlindo ngomculo wakho lowo sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela namhlanje kubekwa umoyi uCalistus Ndlovu emathuneni awe National Heroes Acre eHarare ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kufuneka umlamulankunzi oza kwenza imihlangano yebandla leli leZanu PF abantu abaningi bakhala ngemisakazo yamacommunity radio stations siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngokhipstube
siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.